Lokhu ngokunye kwakuvezwe ngunobhala wogatsha lwezokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo umnumzana Nick Mangwana obengumhlonitshwa kuhlelo lokukhulumisana phezu kwesimo kwezokwethulwa kwezindaba lwe-Fourth Estate olwenzelwe emahofisini ezimpapers ngokusebenzisana kohlangothi lukamabonakude lwalenkampani lweZimbabwe National Television ZTN lenkampani yezindaba yekwele Melika eye-Voice of America VOA.
Tinalapo open access media space yedu kuti vanhu vazhinji vakwanise
sifuna abe khona amathuba amanengi kwezokuthathwa kwezindaba uzulu atholiswe ithuba lokutsho imbono yakhe usize ekutheni kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe.
Omunye wabekade bekulo mkhosi ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla umnumzana Fortune Jasi oluncomileyo lolu hlelo.
Mbonti ngoto kade silayo lapha ibimnandi kakhulu itshengisa ukuthi ilizwe selamukela imbono etshiyeneyo.
Uchas uthi ukusebenza kwalolu hlangothi ngendlela eyiyo kuzosiza ekuthini ilizwe lalo lithuthuke liye phambili.
Bengilalela u-permanent secretary u-Nick Mangwana lapha tshengisa ukuthi uhulumende kulama-programs ukuthi bavule abantu bakwanise ukuthi babe bekhuluma abathatha izindaba labo bekwanise ukuthi bangathukuluzi nxa besenza imisebenzi yakhe.
Umnumzana Sizane Weza obekulo mkhosi laye uncome kakhulu ukusebenzisana kwamankampani amabili la abona ngokuthapha izindaba izimpapers le-VOA.
Uhlelo lolo siliphiwe ngabantu be-ZTN yona ingezimpapers lwathathwa lwafakwa kumphakathi lemazweni i-VOA okuyinto enhle esifuna ukuthi siyisapote siyilalele.
Okunye okungasiza ukuthuthukisa lolu hlangothi lwezokuthathwa kwezindaba yindlela intatheli izindaba eziloba ngayo zilandela okulawulwa yiziqondiso zokuziphatha kwabezindaba.
Njalo into eziqakathekileyo ekade sifunywa lapha i-professionalism kuma-journalist lokuphakamisa nje indaba zabantu singakhangeli kakhulu ezepolitics.
Umkhosi lo ungenwe zingcwethi kwezokuthapha izindaba abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okubalisa AM Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, ummeli wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, UN Resident Coordinator, umnumzana Bishop Parajuli, labe Zimpapers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.